Ngikhuluma lamanye amalunga enu ku association bathi bazahlaba yini abantu kumbe lizaqala limelele ukuthi lifundiswe.
Hayi, sicina siyangelela ukuthi sifunde ivaccine basifundise ukuthi injani ivaccine, ila ama side effects anjani, iyanika umuntu njani, yiko simelele thina ukuthi sifanise ukuthi siyinike abantu. Le ndawo yokuthi vele angibonanga umuntu wayenza i-training ngayo. Kasi thina siyayenza ukuthesta kuphela abantu ama-face e-COVID.
Selikhulumile yini lo hulumende ukuthi lize ukuthi lina abezempilakahle lizahlatshwa nini ijekiseni le?
Hulumende engasitsheli ukuthi siyahlatshwa nini. Simelele ukuza kuye ukuthi izazosihlatshwa nini, sibone ukuthi injani i-vaccine leyo. Kodwa thina vele simelele ukuthi siyifunde i-vaccine leyo ukuthi injani, singakahlali vele asingakahlali vele asisahlatshwe ngendaba yokuthi sinikwazi i-vaccine leyana. Hanti i-vaccine yafika kati. Sizikhangelaukuthi vele singabona ukuthi akula into eyenzayo, sizokhuluma sibhalale ingathi ukuthi isitshelele i-government yenze khona ukuthi abantu bafundiswe ukuthi bakwanise ukuyihlaba i-institution yabo.